Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kumfumfu 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
UPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu 12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe iZimbabwe Electoral Commission. Intathelizindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokhu kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu PF. UChamisa obeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalibikela Mahlabe Zulu ukuthi uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu 12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisupporta iZANU PF lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu, ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile. Sisesaba ngisho lesithunzi sayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo, bethela itear gas, bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula, asifuni izihliwi, sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abawufunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla leZANU PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolu lubangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. Umevisigama uyalandisa.
emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla umqondisi wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms umnumzana Tichawona Masiyambiri uphe umzekeliso odlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labezanu PF
konke lokhu vele sithina njengomanganiso asikuthakazileli ngoba into ethiwa iviolence asiyifuni laba elizweni lapha especially sisikhangele into sisikhangele ama-elections azayo ku-2023
umasiyambiri uthi njengabatsha bakhuthaza benhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Africa ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe
so sikhuthaza isadaki le-AU ukuthi bekhulume lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo beme iviolence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ngama-elections azayo ama-elections awinwa ngamacebu lawa eliwatshiyela abantu ukuthi singazivotela siyayenza kulokhu ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections so siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe ngakube lokuthula ama-elections ya 23 kayenze ngokuthula
bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabe ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe kunsukwana isanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zemashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabezanu PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili isiphathamandla zanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli izindaba ukuba bekufanele ahlaselwe uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Intatheli izindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla lezanu PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe kuthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa intatheli izindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso. Intatheli izindaba eziye edalela eParliament ngesikhathi unkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedalela eParliament umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lo budlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe. UCollins Ncube intatheli izindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu.
Kunzima bakithi ukuthathela izindaba useZimbabwe ngoba kathesi sikhangele uUN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imfanekiso laye kumbe si-share information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenza lapha sazisizizakalane zeZimbabwe kuba nzima kakhulu.
Ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo.
Ukuthi imedia layo ithi played role yokwazisa abahlali beZimbabwe ukuthi hayi silesethekele sinje esilandele lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje ukwenza ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto yezizalwane zeZimbabwe ngoba umuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozisa ngendaba zama-sanctions.
Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi unkosikazi Dohan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba.
He says she doesn't want to talk to the press before it affects fine.
Uthi yena akafuni ukukhulumisana lentathela izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho. Kuyezwakala lokho. Lifuna ukuthi athini yena elethe kweZimbabwe ngovivi nje. Uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe. Manje lithi uyabe esekhuluma esithini.
Bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi
wenhlanganiso ye Zimbabwe Divine Destiny, uBishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba xambili kukahulumende ke lokho, njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo, ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli zindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo, kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane, 6,631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa, 7,140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu, 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili, 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine, 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota, zona ezingamakhulu ayitobamnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yiyo ehlela lezindawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi izekhi kumele ivule indawo eziningi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni, bengagcini bebanjwa ngamandla okuhamba imango emide ukuthi bayibhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane, ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo, agcwale kuzo zonke indawo emakhaya, emadolobheni, kungabi khona ohamba uma ngo omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Cora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo balisela ukuvota.
Ithembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana bafinyelele ekuyeni register, kube seduze labo, kungabi into ehlupha ukubana uphakame uye register ngoba indawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
Sizacela-ke labezithupheni ukubana laba bayirole i-same program ezancedisana kumbe ezarolwa out ngesikhathi sinye labe-voter registration ukuze abema-youth akhona ukubana athole ama-identity card.
Unkosikazi Abigail Mopambi, umqondisi we-this constitution, ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubongela lokhu okwenziwe yizekhi, kodwa-ke sichela ukuthi ngala masenta ayangezelelwa njalo. Sifisa ukuthi ikakhulu abatsha, isifiso sami kakhulu ukuthi ngakuyakhwaniseka bagijime lobuningi bayibhalisa ukuvota isikhathi sesekhona, ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakoBulawayo uSibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana useyenzile yabakhona kusasele isikhathi esikeli. Kade sikusolayo ukuthi ama-rokhozeni ama-station akhona kude la kude kajana na kajana.
Ikhomishini ikhomishini ebona ngezokhetho ezweni eZimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba mnemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka-2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole voters roll. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Waye waba ngumongameli welemelika uMnumzana Bill Clinton ufike emzini wakhe edolobheni leNew York ngesonto. Ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngenhlobo ebezingelani elomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngama-92 80 ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa azwe ngemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla uMnumzana Belief Kaule.
Abantu baphila nzima, izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende genelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF, zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwo asponsor iterror esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi naleyenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Siqhume njalo omunye usomabhizimusi ozimeleyo uMnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina badli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against anything that is a financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, which one is Zimbabwe is going to access a Mali as general development from Indonesia YMF.
Imelika lePilitane zithi uhulumende wezanu PF kumelekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izihlezo zinotho kazisuswe ukwenzela ukuthi ngase kusizwa lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezo zenotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wena wodwa nje kusiya nge-confidence ekhona ukuthi kambe ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele kulokuthemba ukuthi laba ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilaba abangena ke banqobeke ngokuriga, kube yilaba abalocuku abachaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu. Khona lokho izinto ezinjalo nalezo eziningi ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kula mankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye. Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba iCommunity Podium bamanyanela beCitizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosikhona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo weCommunity Podium.
Thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise icommunity le, sasesixhumana labe Citizens Initiative, sasesicreator okuthiwa iGoFundMe. Lapha uGoFundMe itargeted ukuthi siraise about 10,000. I-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors, i-roofing material, ama-door frame, ama-window frame, laba glasses akhona ukuthi ibe yi-classroom block epheleleyo. Njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi njalo o teacher labo balendlu yodwa bahlala bengu-6 lo headmaster khona lapho. So indaba esifisa ukuthi nje community podium singabi ingqoqo nje sixoxa ngayo, kodwa nxa kulalaba abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi, asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana. So abazali labo balesifiso sokuthi bakhe isikole kodwa sokuthethe 5 years kwehlula.
Kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkaya?
Njengenhlanganiso yecommunity podium, thina vele umsebenzi wethu usemaphandleni, sizama ukuthi njenge-media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo, kungaba kuse-North, kungaba se-South. Sixoxisane lezakhamizi zenkayi lapho esihlangane khona le ntombazana okuthiwa ngu-Aqueline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, kutsho ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya school. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School yisikolo esingela sona isakhiwe sisodwa. Kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali, abaye behlanganelisa amende bengu-2 abanye 5 bezama ukuthi bephedele lesisikolo. So izo lezinhlupho esihlangane lazo siqoqisa leza khamizi khulume nge-health futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana. Nxa u-admitwa ubuya la wakhamanzi ngoba kulamanzi esibhedlela. Lasesikolo futhi akulamanzi. So abantwana bayathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza ama toilet logeza izandla uma bengena esikolo njengoba kusike ku COVID-19 pandemic kukunje.
Hayi isikhathi sesehliwe nguMangoyi DVD Qiba lengxoxo.
GoFundMe lay ikhona ku Citizens Initiative njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena beqoxa ngendaba zamanzi ze health zona lezi zesikolo itholakala ku community podium YouTube account esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abaye bafuna ukuphathisa ngendlela ezijene akuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise sengamuntu sengaphathisa ngaku GoFundMe maye khululekile aphathise ngebuilding material ayihambise esikolo kumba aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisa ukuthi isikolo sithole usizo lezi izinyo indlela ade sesizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana basendaweni ezijene menga contributor then singaqeda lapho sesi implementa ke leyo project yokwakha i-main power ikhona abazali bathi bona bangatsha izitina baqede yonke into baplaste bathini
unkosi khona DVT ngomsakazo we community podium ubexoxa lo mic wobe o studio 7 ekobulawayo kwezemidlalo lizadlala lingekho ekhaya iqembu leHighlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 2 kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela ele FC Platinum kusigaba sequarter final esomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo yesibaya sika Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni yiwale ilungelo lokwala ilokhu edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya. Ukutsho ukuba iqembu leHighlanders liza kuyadlalela enkundleni yemandaba lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika Group 4 njalo unqobe khona iqembu leFC Platinum. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezulu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni yeBapa Fields.
It's a tough game, as I said that day.
Umdlalo onzima esibhekane lawo kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu leNkezi Platinum lawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphumele amacebo okuba sihambe khonale siyephenduka lempumela enhle.
Iqembu leChicken Inn yilo eliqethe liphezu kwengalane kusibaya sika Group 2 njalo lizemukela eliNkezi Platinum Stars nasemagumeni. Amanye amaqembu adlulile kusigaba sequarter final ngabalisa eleDynamos lona elihlezi phezu kwengalane kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala neleBlack Rhinos eliqethe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 3. Iqembu leHarare City lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala neleCranbourne Bullets okuyilo elinqobe kusibaya sika Group 3. Inhlanganiso yePremier Soccer League ayikatsho ukuba imidlalo leyizadlalwa nini njalo ngaphi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso yeConfederation of African Football iCAF isithe inkundla yeNational Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu laseEthiopia oza kuba khona ngenyanga kaLwezi. Inkundla zakweleZimbabwe zitholakale ukuba kazikho esimini esidingakalayo ukuba udlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa yeNational Sports ngesikhathi lisalungisisa okumele kulungiswe izinto okuthiwe ezilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat, amagedi angena uZulu asebenza ngegetsi, indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye lokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siziphethe ngebezihamba ngaphambili. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.